Uba bungomo wati sifaka pakati wati kuna vantu vambika zviko na pana pengitsiya kona yiko lapo ndokusinse kona ya congratulate umfo wetu uhanana ngokubana uthole isikhundla soba ngusecretary general wezaphu entsha ngoba izaphu endala wabambana le zanu jongo yiko lokho sokuyizanu PF kathesi and kuloko kukhona
babonana ungampendulo sithi lapho chuma
abantu babambana babanjaniswa ngenkani ngeforce bengela choice ngenxa yokuthi kwakumele bakhethe phakathi kokujoyina izano asukubambana laphana yokujoyina izano kwakumele bakhethe phakathi kokujoyina izano lokubulawa and ngaleso sikhathi kubaba unkomo lezipra babefake izikhali phansi number one. Okwesibili babengafisi ukuthi kuqhubeke kuchitheka igazi. Into enzima kakhulu ukuthi ukhanya uzano uyehluleka ukwamukela ukuthi usedivosiwe lokhu ehamba sibile sebenzisa isibongo sokuthi PF isibongo asithola mhla echada lozapho. Hayi uzapho usedlulile phambili usechade lomfazi omutsha.
Thuma ngawampendula sibili ngamafitshane khonapho ukhanya ngazani ukuthi abasalayo khona ngale lokhu ebelilengile nje besele bodwa.
Uzanu ugcwele ngothando olukhulu kakhulu. Nxa wena uzapho ungasenathando sizasebenzisa uthando lwami lukazanu siye phambili. Akuna divose khona siya phambili kowethu. Sisonge kwabana yiko ntena hayi xa kunokunye okuvukayo kuyake usokeyovuka okutsha kodwa lokanoka udala kulokuubambele kukhona sibili and look akula lutho olubi ngokuthi wona abantu befune ukuvusa into eyabo kuvele nje kubalulekile khona kubana kuyacreata idemocracy and kuyacreata i-competitiveness lama-checks and balances kodwa sibili okhuna iqiniso. Like Israel reporting out, age the era yabantu labana abasungula into leyi abantu bangikhona sebasichiya sebazidlalela so kusele sihamba thina esabuya sithatha emuva abantwana bangikhona usiya kunjalo kodwa ke akutho ukuthi ngenxa yokuthi bona sebehambile so besilahle isiko kumbe silahle indlela abasishiyele yona kumbe abasifake kiyo siyayala silokhu sibambele kwaphana sihamba siyala silokhu silungisana kwaphana noma lapho lapho esikhuthana khona ngoba vele kuvamile ukubana nxa sisenza into enkulu kangaka nxa siphakathi kohambo olude kangaka sizakhubana ameva azaba khona lokukhuthana okuzaba khona okuthize kodwa akutsho ukubana sokulahlwa imbeleko ngokufelwa uhle ungahanta akuthela kumntwana ozazalwa ngemva kwakhonokho so sizayala silokhu sihamba sikhona phana sizayala silokhu sikhumbuza sikhumbuzana ngendaba eyunithi ngale yenzakalayo le yunithi vele yenzakala nje ngesikhathi sempi kungathathwa uDluse kuzokufika uDluse wangikhona kuzofika u-1987 le sikhuba ngayo namhlanje siyayala silokhu sihamba kwaphana yikho okukhona ohanana abafowethu nabo sibafisele mhlanga behamba eceleni bedonsa kwaphana senza ama-checks and balances idemocracy iqhubeka isiya phambili.
Siyakuzwa babuchuma babuhanana pho-ke laba abasele phakathi ubona nganizani kuyini asebekwenzile ukuveza ukuthi kulo manyano njalo nxa ungekho umanyano pho bahlaleleni
okwenza ukuthi nxa siphuma abanye basale kuzananzelela ukuthi siphume after 22 years abanye bakhona izaphu bebeyijoyine ngo-78 okutho ukuthi besebechithe isikhathi eside bekuzanu ukwedlula isikhathi abebekuzaphu so kuyatholakala ukuthi umthetho kazaphu izimfundiso kazaphu igugudeke ize iphele so hayi kuyatholakala. Okwesibili abanye bengaba behlalele ukuthi njengoba basemsebenzini laphayani uzathola ukuthi khona kuyaholwa kuyaphiwana izimota asikusoli vele nkulu nxa esebenza kahole. Okwesithathu bakhona abafisa ukuthi mhlawumbe bangazama ukulungisa indaba zakithi from within kodwa engakutsho alubona sisiba honest mina sihlale phansi izolo sibuzane ukuthi how bakithi kuyini esesenelise ukukwenza nge-unity leyi esithi khona noma uzaphe engasekho phakathi kwayo sa-achivani uzananzela ukuthi ngesikhathi segugura hundi amanye ama-region ephumelela esiya phambili thina ngapha ehlangothini lemathibini le-midlands bekuliwa kubulawa abantu kudilizwa le-infrastructure uzathola ukuthi lanamuhla kule ndawo ezingazake zaba lo mgwaqo lokhu esaba lozibuse kule ndawo ezingazake zaba lezikolo lokhu esaba lozibuse kulama-properties kazaphu lezipra athathwayo lokhu esaba lozibuse kangabiselwanga kuzathiwa yiye ama-properties lawa ahlangana elokuzenini ekubambaneni kodwa bangunanzelele ukuthi ama properties lawa athengwa imali yama individuals abantu bethu abafa ngegugura hundi abakancwatshwa uzananzelele ukuthi khona labantu bakazaphu lo Zipra ukuthi babe ngamaqhawe bananzelele babe ngamaqhawe esizwe kumele siqale sisipopote sichingi kwesika noma sichingile kungabi lento yenzakalayo lezi yizo impawu zokuthi kubambana kwakhona kusephepheni kodwa thina ngapha phansi akubanjwananga.